sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 1 kuNhlolanja 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Usenetha weMathebeleland North uNkosikazi Phyllis Ndlovu ongomunye wabantu abasungula ibandla leMDC kaSekho. Luqala namuhla uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo olwemobile voter registration uzolo ekhuthazwa ukuthi ayebhalisa ngobunengi. Umsakazo weVoice of America ufikisa iminyaka engamachumi ayisishiyangalombili 80 wasungulwayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa kuphela nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu amabili lasikhombisa 206 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu 2933 kuthi abahlatshwe esibili bangu 3260. Abahlatshwe esithathu bona bangu 1077. Abafunyanwe sebesindile izolo bangu 1081. Okutsho ukuthi inani labalomkhuhlane losikhuluma nje selehlela yaku 4914 lisuka kubo 50,000 ngompalakazi. Usenetha weMathebeleland North uNkosikazi Phyllis Ndlovu ongomunye wabantu abasungula ibandla leMDC kaSekho. UmaNdlovu ugulile njalo ubhubhe izolo. Uke waxotshiswa yiMDC kudalele Senate ngomnyaka ka-2020 ngoba esekela ibandla leMDC Alliance eselibizwa ngokuthi Citizens Coalition for Change. Kodwa waqhubeka elilunga ledalele Senate kulandela ukungenela kwenkantolo yeSupreme Court kanye lokuxabana kukaNkosazana Thokozani Khuphe loMnumzana Douglas Monzora. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikamakhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu yena othi uMandlovu uzakhunjulwa njengomuntu oyelwela umbuso okhululekileyo.
Ngumama otshiye imuli, ube ngumama olomuzi, umama oleguma, utshiye abantwana lomkakhe ubaba uMkandla selusizi njengebandla leMDCT.
UMandlovu usitshiye elokhu esekela na uNkosazana Thokozani Khuphe.
Umama uMandlovu kuze kufike ekugcineni esweleke emhlabeni becacile ukuthi kumba ngoMDCT ume ngaphi, ubengathandabuzwa ukuthi ume lo dokotela uThokozani Khuphe. Unyakenye udokotela Khuphe ehlukunyezwa libandla, ubevele clear ukuthi yena usekela udokotela uKhuphe. So ke silusizi kakhulu njengebandla ukuthi sesitshile emhlabeni.
Njengebandla limkhumbula ngani kahle kahle ikakhulu sikhangela ukubunjwa kwebandla ngo-1999?
Yibo abawuqala basungula ibandla bafaka inhlanyelo eyavuthwayo emathebeleleni North ngo-2000 begijima eMguza, begijima eCholocho, begijima eLupane. Kumadistrict wonke North besebenza bevusa ibandla le-MDC. Siyakwazi ukuthi umama njalo uthe seqongiwe ukuthi abe ngomunye wama-senators emathebeleleni North. IMatinoth le uyibhodile encedisa abantu kudleko zonke ade bezidinga. Ubengena komnyama ubambile konke emaguswini wonke esebenza encedisa omama ukuthi bathathele abantu ama-birth certificate, abantu bazama-IDs, bathola ama-passport. Ube ngumama ade yi-champion yokuthi kube le-development, kube lokuphucuka emathebeleleni North. Ube ngumama ade khuthele kakhulu njengebandla silahlekelwe impela ngoba umama uMandlovu ubekwazi ukuthi i-constituency ade imele iMatinoth ayimele encedisa izakhamizi kundleko zokuthatha ama-birth certificate, ama-passport, ama-IDs. Liyakwazi ukuthi iMatinoth indawo nje engathi umnyambambile, but umama ubeyidabula angene konke ekhulumisana labantu encedisa abantu esizwa izikhalazo zabantu esizethula edalela ephalamende. Kuzaba nzima ukuthi njengebandla sithole omunye usenator onjengoMandlovu. Ibandla lidabukile, mbona ngazathi ngeke sikwanise ukuthi sirecover after loss day. Ngeke simthole omunye usenator Dlovu ade ekhuthele esebenza njengaye. Ibandla ilahlekelwe impela.
Umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe. Uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration luyaqala namuhla. IZimbabwe Electoral Commission ithi ivule izitichi ezingamakhulu phose amathathu 2700 endaweni ezitshiyeneyo lapho ezabhalisa khona uzulu. Abantu bakhuthazwa ukuthi baphume bayebhalisa ngobunengi, kuthi lababhalisa kudala bayaxwayiswa ukuthi bayehlola amabizo abo ukuthi akhona ngempela kuvoters roll. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukukhuthaza kwami abantu ukuthi kabahambe ngobuningi babo bayeregister ukuvota. Kuqakathekile ukuthi lelo lungelo silisebenzise ngendlela enkulu kakhulu, kanti ke njalo ayisilulungelo kuphela, lingumlando esingathi thina yiduty, iobligation emuntwini wonke ohlala endaweni lapho ukuvota khona ukuthi ayebhalisela ukuvota. Kuso sonke isikhathi ayevota votele lapho athande khona, kodwa angayekeli ukuvota ngokuba kuqakathekile lokho. Ungayekela ukuvota abanye bazavota bafake lokho ongakuthandiyo kumbe bagcina bangakuthandiyo kumbe basuse okuthandayo bafake lokho wena ongakuthandiyo. Ngakho ke kungakhathalekile kumbe uyakuthanda okusembusweni kumbe kawukuthandi, hamba uyevota. Ungakavoti kumele uqale ubhalisele ukuvota.
Kukhona ongathanda ukukhuthaza iZimbabwe Electoral Commission
ayisebenze ngendlela ekhangelela ukuthi isebenze ngayo ku-constitution, ingakhethi icele, ingakhethi uhlangothi, ingasekela ibandla elisembusweni, ingasekela abaphikisayo, kodwa yenze lokho okukhangelelwe ngumthetho. Ikhankasele ukuthi wonke umuntu abone ukuthi uyabhalisa, ifundise futhi ngokuphathele lezokhetho, ikhankasele ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Abantu kumele balandwe emakhaya lapho bekhona, emadolobheni nasemakhaya ukuze babhalise. Hayi ukuthi bagoqe izandla bahlale edolobheni kuphela bezekhi balinde abantu ukuthi bazabuya. Abantu bayalandwa, bayakhuthazwa njalo, bayafundiswa njalo ngokuphathele lokhetho ukuze benze khona lokho okufaneleyo ukubhalisa lokuvota kuso sonke isikhathi. Kodwa abantu bazakwenza kanjalo nxa bebona izekhi ingakhethi uhlangothi. Ayingakhethi uhlangothi noma sekutheni, kodwa ibe ngiyabantu, ibe ngiyomthetho ngendlela efaneleyo.
Inhlanganiso ezizimeleyo ungathi lazo ziphathekile yini ngokugcweleyo kumkhankaso? Ziyabakhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa?
Yebo, inhlanganiso ezizimeleyo ziyakhuthaza abantu ukuthi baye bhalisela ukuvota kuso sonke isikhathi, kabami usebenza ngakhona lokho. Kodwa ubunzima abahlangana nabo ukuthi amahofisi awezekhe akhatshana nalapho kuvotelwa khona. Ungakhangela nxa kobulawayo lapho kubhaliselwa khona ukuvota, kukhatshana lapho kuhlala khona abantu indawo eziningi. Kuqakathekile ke ukuthi amahofisi lomkhankaso kazekhe iyefinyelela kuzo zonke lezindawo ukuze abantu bakwazi ukuthi bayibhalisa. Kuza kwenza ukuthi ukusebenza kwenhlanganiso ezimele kube lula. Kodwa kumanje ziyakhankasa kakhulu ukuthi abantu bahambe bayebhalisela ukuvota. Kuqakathekile ukuthi bakwenze khona lokho bangadinwa. Kuso sonke isikhathi, kuyo yonke iminyaka, kulo lonke iviki lenyanga, kuze kube ninani.
Umnumzana Fidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Kuvamile ukuthi nxa umtshato usudilika kubizwe umlamlankunzi, ikakhulu ubabakazi abhule umlilo, abantu bakhumisane umlotha. Kunjalo la kwezombusazwe. Kodwa oyenkokheli ze-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzora ungahlengwa na? Nansi isikhulumeli secele likaMonzora umnumzana Witness Dube.
Thina siyakholelwa ekutheni wonke umuntu olilunga le-MDC kumbe osekela inhloso ze-MDC uyavunyelwa ukuthi abe khona ebandleni. Kodwa kwakhathesi lokho okwenziwa ngumama Khuphe angikuboni kuyinto engaqedwa ngumlamulankunzi nje kuphela, ngoba sokulokudilizwa kubhidlizwa kwe-constitution yebandla okukhulu kakhulu okungeke kuqedwe ngumlamulankunzi. Kuyabe kumele abe ngumuntu otshintsha ingqondo yakhe, ozimisela ukuthi alandele izimiso lezinqumo zebandla. Ke umama Khuphe ngokwenza kwakhathe sambone ngumuntu olengqondo yenaleyo. Ngakho lowo mlamulankunzi uyabe ngumuntu oyabe ezafuna ukuthi kuvunyelwe into ezingekho ku-constitution ye-MDC engeke kube yinto engavunywa ngabalandeli bayo lamalunga ayo.
Lithi lina selimxotshile kubandla umakhuphe labanye bakhe. Kodwa yena uthi lina labomonzora yine lasixotsha kudala, ngoba latsho kuzeki lathi lizancintisa li-MDC Alliance.
Iqiniso lomehluko phakathi kwe-MDC Alliance le-MDCT umama uKhuphe uyalazi. Umama uKhuphe useParliament nje ngenxa yokukhitshwa komuntu we-MDCT owangena ngaphansi kwe-MDC Alliance. Njalo umama uKhuphe uke wahlala yena njengososihlalo we-MDC Alliance amahlandla amabili ngesikhathi engu-acting president we-MDCT. So inhloso ayisikho ukuthi kuqondiswe lutho thile olugojiswe nguMonzora. Inhloso ikungcolisa nje ibandla le-MDCT lokudunga inhliziyo zabantu ukuze bangavoteli i-MDC Alliance kumbe bangavoteli abantu be-MDCT abaku-MDC Alliance. Ngenxa yenhloso nje yokudiliza yonke into okuthiwa yi-MDC, ngoba umama uKhuphe kukhanya ube lemihlangano eminingi akade yenza labanye abantu abaphandle kwebandla le-MDCT. Ungumuntu nje osephatheka laye ekutheni kudilizwe i-MDCT ikhohlakale ingaphinde futhi ibe khona, ngoba konke okwenzakalayo uyakuzwisisa. Incwadi yabhalwa nguMonzora ebhalela izekhi echasisa ukuthi singena njani kukhetho si-MDC Alliance uyayizwisisa. Njalo isimilo sika-President Monzora esokuthi ulokhe engu-President we-MDCT uyasizwisisa, kodwa nje lapha udunga ingqondo zabantu ukuze abantu bangalivoteli bandla le-MDCT balibone njengebandla elingcoleke.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli secele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. iNews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission isibumbe ikomiti ekhangelane lokuhlola ukuthi intathelizindaba ziloba njani indaba zokhetho okuyinto echothozwa ngabaningi. Izim Life ithi kulesi phathamandla seZANU PF esitshele abalandeli baleli bandla ukuthi ukuvotela ibandla leCitizens Coalition for Change kufana lokuvotela uSatane. I-Chronicle ithi iZimbabwe Electoral Commission izasebenzisa imali engange 8.2 billion Zimbabwe dollars kuhlelo lokubhalisa abantu abazavota oluqala namuhla lakukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Linjani bantu be-Studio 7, isikhathi sesiside ngagcina ukungena bakithi. Yeyi, mkomana ngapinde, mkomana ngapinde, ngena mfana, siyakusekela. Lami ngithabe kakhulu ngakwenzileyo shiwa. Bamampana, sambeni, 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 sambeni laya. Sambeni, simsekeleni bomama, simsekeleni majaha. Mayuti, asenzeni okwenzakale Zambia. Ngiyabonga.
Elilaleli Studio 7 labasakaza bekiso lisakazela indaba ezinhle eziqotho eziclean. Ake sifakeni imbono sonke esilalelayo, sibuthanise ubuchopho ndawonye, siboneni sikuthi kuyezwakala yini koko kwinto okukhulunywa ngumunzura lo makhuphe. Liyazi ukuthi nginanzelele enye into, inkukhu ngayibulalela abantu bemzini, ngayiquma ikhandi yaye iqhuma izimbu, upupuri kuyele, upupuri kuyele, upupuri kuyele. Sokufana lalokhu kwenza kwaloku MDCT lo. MDCT ayisela structure, isela ayisazazi ukuthi fayisiqondeka. Umuntu oyilandela osonje umuntu okambe edinga indlela engakwazi ethi kahle niqumele nzabo ndizathwitshela ngaphi. Sokufana lalokhu ungananzelela nxa ulalela abakhulumeli bakhona, oDube, oWitness Dube, ayi ulalela makhuphe ngapha lawo bathi bayaxotsha bonke abasala bekumunzura. Lazi abantu bengadlali ngabantu, ngicela bengadlali ngabantu. Abantu bayafundiswa, abantu bayakhonjiswa, batshelwa iqiniso. Liyabona ngangizwa abantu besola olokhuzeni oChuma, betho Chuma hey abantu abayilandela oChuma bami kuzana uPhefu bazimele baphile zwizwi zwizwi zikabanyikinyika ngaze ukhuluma uthini ubachodoza uthini, but ngenxa yokuthi bakhethe MDC ilokuzeni izana uPhefu bazimelekiyo ngapha kuyalwiwa yimpi baba yimpi, kuyaxotshwana kuyathukwana kwenziwa lokhu lalokhu. Owitness bathi abantu babona kobona ingidi, but ungananzelela amabandla ayiwona azabamba ilizwe leZimbabwe ilokhuzeni ngubaba uAdvocate Chamisa, Oro, Emmerson Tambutso Mnangagwa, yibo kuphela abanikazi abantu abazaphakathi kwamabandla omabili lalo okuleli lodwe elizanqoba. Ake siboneni into esiyenzayo, sho ke siboneni into esiyenzayo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani kakhulu lonke. Ngikhuluma ke no Richard Nyoni obuya endaweni yaselupane endimimbili kuwadi indawo yakithi ivillage iMnyathi. Ngithanda ukudlulisa isimemezelo esifana nalesi bantu bakithi. Ngo-December lana bengisekhaya, kusho ukuthi ke kwasokushona umzala wami bathi Austin Moyo, yena ke uzalwa eGomoza. Umzala mayeshona ushona ekhulume amagama ukuthi unabo sifani bani abangiphuzise utshwala kanje, ngoba ukushona kwakhe kwabonakala ukuthi ngathi ufakelwe. Kwasokuzothathwa isidumbu sakhe ngamaphoyisa, umuntu wayemqambile ukuthi nguye omphuzise utshwala. Amaphoyisa athatha statement kuye, yenza konke okwakufanele ukuthi akwenze, bathatha isidumbu bahamba. Kwasokusithi ke abantu bakumalume la kuzalwa khona umama wami eGomoza basebeshiya umbiko, beshiyela omunye umalume ukuthi asale etshela abantu bendaweni basendimimbili ukuthi bacabanga ukuthi isidumbu bazosithatha ayobekwa eGomoza la okunabanye abakubo mhlamba abalala. So umalume owayenguye owayephethe lapho wasetshela usebhuku, usebhuku wakhona kuthiwa nguDeluxe Moyo, ugwayo, ubizwa ngogwayo. wasetshela kusebhulo ukuthi atshele abantu endaweni ukuthi ngakusasa abantu njengoba kufiwe lapho kuzohlanganwa kuthenga kusasa kwakhona abantu bonke bakuleyo ndawo akuzange kube ngisho loyedwa kunye nosebhuku wakhona kwaze kwathunyelwa umuntu ukuthi ayombiza uthe mayesebuyile usebhuku sadlulisa kumbiko owashiywe ngabantu bakomalume ukuthi isidumbu sizothatha sisiwe endaweni yaseGomoza sithe masidlulise lowo mbiko kwasokubuza ukuthi hawu ngoba phela indawo ma kufiwe abantu bayahlanganyela esifweni manje njengoba sebhuku abantu kungekho ngisho loyedwa lana kungakuqhubekani kwenzakalani usebhuku waphendula amagama athi abantu bakhe bendaweni ma kushone umazizela ababuyi kuleso sifo kwavela kwakhomba thina esasiyihlobo ukuthi kusho ukuthi njengoba ubekhala ngokuthi ufakelwe kungaba isiqiniseko sokuthi ufakelwe loba imphumela yayingakabuyi.
Ninjani kustudio seven kuzehlisa phansi kwenu nesakhamuzi se-homestead village selabizwi lambili ngayikhiphi ungancune lokukhathazeka nesikolo se-homestead i-school fees sakhona siphezulu kwamandla ethu njalo sisayiniswa amafomu masukumithini ukuthi sisayini imali esingayifumani okwamanje kuthengiswa amayifomu esikolo kwakuthengiswa amafomu esitolo sokuyibhizinisi ka-headmaster sicela besefunde ukuthi wakunazile bakubona ukuthi homestead sithwele nzima asizazi nokuthi senzeni sithwele nzima ama-infomu ithayi yesikole i-R60 ama-socks wodwa i-40 wonke ma uthenga ku-complete kuyila jacket kuyila jezi R360 phezu kwalokhu siphile ezimpilweni ezinga singela mali esiningi.
Salubonani, salubonani lonke basakazi baka Studio 7 labalaleli baka Studio 7 kuzindawo zonke lapho kufinyelela khona umsakazo we Studio 7. Yeva dala bami ngilombono lapha ebengifisa ukuthi ngabe uyahamba usiyefika kusibangelizwe Nkomo lo mqondisi moyo ukuthi kunjani ukuthi bahlale phansi laba abadala babonisane ngokuthi kwenziwe njani ukuthi bangene ekhethweni kubanjwene babendawonye omunye amele ama councilor lama MPs omunye amele ngapha ku president bebambene bendawonye ukwenzela ukuthi kwazi ukuzibusa ngapha emathebeleni lathi silabantu abasimeleyo eParliament ngoba manje makunje kuyikuthi kuthiwa kufuna ukuqunywa ilizwe liyana badala bami into engeke iyafayenzeka yokuquma ilizwe bona kaba campaignele nje kuphela ukuthi bawine immigrants nemathebeleni kube wabazibambileyo ngapha loba bengaphansi kwayo leyo zano kodwa kube yibo abazibambileyo ngapha kumathebelelendi lemigilensi. So yisi sicelo sami engilaso badala bami ukuthi ngabe kuyenzeka usibangilize bake bahlale phansi lo mqondisi bayibonisane linto ngenxa yokuthi angithi yiwamaphathi akithi esindebeleni esiwakhangeleyo okhulumayo ngunkomo ngibuya elupane esigabeni sasekana ungathi ejabhiwa konke kulungile ngiyabonga.
Ngithanda ukwenzela amhlophe amhlophe athenge kubandla le Citizens Coalition Change kuplan abayenzileyo ukutshintsha ilizo ngifisela ukuthi uMondlora lokhuphe bethathe konke abangabe bekufisa abakufisa ukuthi kuda kube ngokwenu kwabo ade kungokwe-MTC Alliance nge-MTC Fundman ngingapha esijekete egogwe ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi uhulumende webutho ogenqule umongameli wakwelemali usexotshe umeli weleFrance kulelo lizwe ngemva kokumchothoza. umsakazo munye uthi uhulumende wakwele Kenya usizama ukuhuga abafuyi ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye COVID-19 ngokubathembisa ukuthi bengenza njalo bazaphiwa imithi yokuhlaba lokulondoloza izifuyo zabo. Singene kudaba lweMelika. Umsakazo weVoice of America namuhla ufikisa iminyaka engamashumi ayisishiyangalombili 8 ngemva kokusungulwa kwawo ngo-1942. Lomsakazo usakaza emazweni phose alikhulu okugoqela eZimbabwe phansi kohlelo lweStudio 7. iVoice of America isakaza ngendimi ezingamashumi phose amahlanu 47 njalo ifinyelela abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amathathu 311 million viki ngeviki. Inhlelo zayo zigoqela ezeradio, ezeTV kanye lezobulembo be-intanethi. Sixoxele intatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Awe into esijabulisayo, into esijabulisayo kakhulu njengabona izindaba njalo njengezakhamizi ukuthi ke iVOA sifikise iminyaka engu-80 ilokhu isakaza njalo ngokudlula kweminyaka isiya iqina ikhula iqhela ngoba sinanzelela ukuthi isinike enye indlela yokuthola imbiko evela phandle kwelizwe njalo leminye imbiko ephuma phakathi kwelizweni. Sinanzelela ukuthi ke endaweni lapho okuselakala khona imisakazo amaradio iVOA ifikile yasinika leyo opportunity ukuthi hayi loba sehluleka ukuthola izindaba thina njenge-VOA sizali-update. Yiyo indlela iVOA esebenze ngayo. Siyakubongela lokho ngoba asizange siswele imbiko ngesikhathi singela information iVOA ibikhona and siyakubongela lokho. Siyamukela njengomsakazo oqhubela phambili intuthuko oqhubela phambili i-democracy le freedom of speech le freedom of association. Nxa ukhuluma iwalithi VOA kufika lezo zinto emqondweni ukuthi hayi abasakazi babo layo iradio yakhona ikhuthaza ukuthi kube le-democracy. So hayi siyakubongela 8 years, sifisela ukuthi iqhubeke njalo eminyaka eminingi ezayo phambili.
Kungaba kukhona yini okusolayo ongathanda ukuthi mhlawumbe kulungisiswe kumbe okuncomayo ofuna kuqhubekele phambili?
Ukusola hayi singasola nishiwa. Nasibonga ukuthi ke iVOA isilethele i-alternative voice indlela yokukhuluma ekhululekileyo. Sinanzelela ukuthi ke lapha eZimbabwe ama-radio stations isilawo kodwa ke wonke emaningi enjalo aphiwa izichenxa zokusakaza lawo asekela uhulumente loba nje ekhona aphethwe ngabantukazana but ngabantukazana abasekela ibandla lebusa lezanu PF ukuthi ke imbono yakhona ihambelana lelo bandla. But iVOA isebenzisa ibizo lokuthi Studio 7 njengojaleka kwayo lapha eZimbabwe isinike i-opportunity ukuthi sizwe eminye imbono esishiyeneyo. Njalo esikuncomayo ukuthi ke ekuqaleni ya iVOA ibikhuluma kakhulu ngenkokheli zamabandla aphisa kodwa ke namhlanje kunhlelo zabo uzwa amazwi from inkokheli zamabandla aphisayo lenkokheli zalo ibandla elizamphefe elibusayo okuthi ukuthi sithola a balanced report. A balanced report awu into ejabulisa kakhulu njalo ke sifisayo ukuthi uqhubekele kusiya phambili lenhlelo zabo ziye zigoqela wonke umuntu. Sikusabonga ukuthi zikhona indaba eziphuma ngesishona esima ngesindebele ngesilungu singazi nemhlawumbe inxa izimali zivuma ukuthi hayi singavuka ngelinye ilanga sekule nhlelo eziphuma ngesikhalanga ngesivenda ukugoqela indimi zonke ezikhona elizweni kodwa hayi siyakubongela khonokho osokwenziwe. Sibakhuthaza ukuthi abaqhubeke besiya phambili besinika any opportunity to hear alternative voices and listen.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. zizipete ngevezi hamba pambili. Useneta weMathebeleland North uNkosikazi Phyllis Ndlovu ongomunye wabasungula ibandla leMDC kaseko. Luqala namuhla uhlelo lokubhalisa abazavota kukhetho lomnyaka ozayo olwemobile voter registration. UZulu ekhuthazwa ukuthi ayebhalisa ngobuningi. Umsakazo weVoice of America ufikisa iminyaka engamashumi ayisishiyangalombili 80 wasungulwayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.